So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 12 kuzibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ingcwethi kwezokulima zixwayisa abalimi ngendlela abangaphumelela ngayo ngalesi isikhathi izulu lisina kuhle kwizigaba eziningi zelizwe.
Belakithi lamaNdebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathi inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikitsha womvunda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival bathi sebelungiselela okwalonyaka, njalo lowo oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele.
Umama uThembiso Nyoni sazothi owaseNkayi South ubaba uHadeli yibo abasincedisayo nabo abaseNkayi esabakaphushayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholi.
Kwezemidlalo lamuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko lezokholo ziyalandela. Izulu lilokhe liqhubeka lisina endaweni eziningi zelizwe, njalo ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uxwayisa abalimi ngabangakwenza ukuthi baphumelele.
Kunjani sithala abalaleli bakho? Hayi siphezukwali izulu kusukisela ngekhisimusi belikhanya ngani liyana sibilokuzwayo. Kodwa asikafiki ezingeni lokuthi izulu eselinile izulu elingasijabulisa, ngoba okokuqala liphuzile, kaliqalanga ngesikhathi esijayele ukuthi liqalise ngayo. Okwesibili, nxa sithi siyananzelela abantu abaningi bebengakatholi ithuba lokuthi baphume baye emasimini. Kodwa nxa sithi siyananzelela ikakhulu laba balezifuyo lincede kakhulu, ngoba abantu bese bethwele nzima ngokuthenga utshani bokuncedisa inkomo. Lakathesi nje inengi lazo lifike nje sokungani sekuseliphuzile, izifuyo zilahlekile kakhulu. Kodwa silethemba njengokutsho kwezanusi zezulu ukuthi lizaba khona izulu phose kuze kuyofika inyanga kaMarch. Kungaba njalo indlala ingaba nganeno, kodwa oqhakathekileyo ukuthi kungabi lezulu kuphela, kodwa kube lezulu eleneleyo ukukhulisa izilimo, lokuthi izifuyo zithole utshani, zithole njalo lamanzi, amadama agcwale, amachiba agcwale, lemfula igeleze. So silethemba lokuthi kuzaba nobungcono obuthile.
Yisiphi isixwayiso ongasinika abalimi esokuthi bathole isivuno esithexa, ngoba abanengi babhekane lemgoqo emnene efana lokuswelakala kwenhlanyelo, abanye bathi kulemhogoyi, abanye bathola okunye okubancedisayo ukuthi belimise?
Isixwayiso sami ngathi sikabili. Kulabo abaselesifiso sokuthi baphume balime izilimo, ngiyaxwayisa ukuthi nxa besenelisa kungangcono behlanyele izilimo lezi ezingakhulelwa yikoma. Lapha sikhuluma ngabonyawuthi, lamabele, ophoko, into ezifana nalezo, lokuthi njalo befake amajodo, amakhomane, lezinye izinto nje ezikhula masinyane, labondumba abazakhula masinyane bezale, ukwenzela ukuthi lanxa izulu lingacina lilincane ngoba kwaziwa at least bebe lesivuno. Ngiphinde njalo ngixwayise ukuthi laba abasafisa ukuhlanyela umumbu kabakhethe inhlanyelo abazazisebenzisa, ngoba inhlanyelo kazifani. kulenhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa, kulenhlanyelo eziphuza ukuvuthwa, belenhlanyelo ezivuthwa nje ngalokho esithi isikhathi singaphakathi laphakathi. Kuqakathekile ukuthi abantu siya ngendawo abakiyo. Kwelakithi laMandebele ngiyaxwayisa ukuthi hayi nxa kusenza abantu kabathathe inhlanyelo ephangisa ukuvuthwa. Ngibona ngani lo mpikisha womvundla nxa bethenga kweyinye yamakampani engiyaziyo. Kodwa la nxa besiyathenga lapha kuthengiswa khona izincedisi zokulima kabacele inhlanyelo evuthwa masinya. Bese ngisithi mina okunye njalo okuqakathekileyo, abantu kabazame imizamo yonke yokuthi bengalahlekelwa yubumanzi. Ngesikhiwa siyasithi thina i-moisture retention. And indlela enhle yokuthi kungome masinya emasimini ukuthi amasimu abe esendlelwe endlelwe into esifana labo khabe labo jodo, kuzancetsa kakhulu ukuthi umumbu la uthola ithuba lokuthi uphakame. Nxa bezahlanyela into ezifana labo ndumba ziyancedisa ngoba ziyavundisa futhi umhlabathi zona. So asilimeni ngokuhlakanipha, silimeni ngolwazi, kuzasinceda kakhulu. Kubalimi laba abagcina izifuyo, ngiyaxwayisa njalo ukuthi benanzelele izifuyo zabo. Kulenkomo esingathi nje hayi zisurvive kancane ukuthi zingacubi lonyaka. Inkomo ezifana lalezo nxa sezithola utshani zangani ziyanona. Isixwayiso sami ukuthi kazithengiswe. Abalimi bezama ukudinga izifuyo ezingani sesezincinyane ezizenelisa ukuthi zimelane lokoma esingagcina sisiba lakho. Ngiyabonga.
Lowo nguMandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, obexoxa ecingweni leStudio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguDabo Kancube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Prosper Ntini osebenza lenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Youth Foundation ngodaba lokwanda kwamacala adalwa eZimbabwe kumbe obugebengu obukhona elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lamanye amazwe. IZimbabwe isingesikhombisa ekhokhelayo emazweni eAfrika, njalo iphakathi kwamazwe angamachumi amabili lamahlanu alobugebenga lo okudalwa kwamacala amanenye.
Okungabangela ukuthi abantu begcwala emazweni benze icrime ukuthi kuswelakala kwemisebenzi, indlala, abantu sebaphusha ukuthi yenzeke leyo nto. Ngoba ungathi uyakubhekisisa kudala le kwakungekho lokho ukuthi crime kube nekubanjwa inkunzi kusenzakalani nani nani. Manje athi sokukhona ngoba abantu isimo siyabaphoqa, akunamsebenzi, ukudla yabona nje ukuthi sokunzima, abantu sebedonsa nzima, sebesenza noma yini. Mawuthi ukubhekisisa kungagcina kudlulele kudlula lapho. Kumanje iyouth ine challenge eningi kakhulu ukuthi sometimes sithathela izinto phezulu, sibona izinto ezenzakalayo kwezinye indawo sebezenza ngokubhekisisa lokho. So vele ingcindezi sikhona kakhulu. Uma ulambeka esiswini vele umuntu usuka ebele ingcindezi, sesenza noma yini ukuthi akwazi ukuphila.
Njengoba intsha iyo enengi elizweni, kutsho ukuthi yibo abanengi abadala ke amacala la. Ubona sengathi udaba lolu baphathwa njani sweke ukudalwa kwamacala elizweni?
Yoningi kodwa ingcindezi esukisiwe khona, intsha yamanje asalawuleki. Ayisakontroleki. Ukuze sikugweme lokhu ukuthi bathole imisebenzi, abavulelwe imisebenzi emincane, ama-project, bathole ukuthi bebe busy, bezikhiphe busy. Khokhana kuzobanqanda entweni eziningi, from kuma-drugs kuzobanqanda endaweni eziningi kakhulu, from ku-crime, ku-robbery noma kuyikuphi. ugoqela intsha nje bezilongo bethole sasenzima kunzima mbonana ngevele into lesikhona kusakhupho kodwa bengathola imisebenzi bese come to emsebenzini khona lokho abakufisayo ukuthi bayakwenza imisebenzi bebe busy. Hayi mbonani kungaba ngcono kungathi ukwehla kancane
njengenkokheli yabatsha ikhona na imizamo elingathi liyayenza ukwenzela ukuthi liphathise abatsha ukuthi bengangene kudaleni kwamacala ukuthatha izidakamizwa ukutshontsha ubugebengi obujeneyo ikhona na imiliyenza
yebo siyabahambela siyabafundisa sikhulumisane nabo ukuthi sizwe ukuthi inkinga yini imbangela yini kodwa bame kulizwi linye indlala esiswini imisebenzi yasilela that's why abanye beziphotha uthola umuntu usesidla ama-drugs uthola umuntu usesenzani ngale kodwa hhayi siyazama njengeyouth ukuthi sizame ukubamba from ukugebenga noma yini kodwa asinethemba kuzatshintsha uma kuvuma ngoba yabona nge-generation kukhona okuvelayo manje ayilawuleki intsha kodwa siyakubona i-challenge ekhona kusasele ngcindezi kodwa siyazama singabe yothi sokuthi kulungi mina benginesifiso sokuthi ngihlangane namanye ama-organization abhekane ne-youth sithi ukuyihambela i-youth sibhode nje ngelizwe lethu laseZimbabwe sihambele i-youth youth by youth yonke indawo yonke i-province singabandlululi ukuthi le youth yasendaweni enje le youth yasendaweni enje kodwa isifiso sami ukuthi sibhode nje sihambe sisizwe izikhalazo sihamba namanye ama-organization abhekane ne-youth
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa nomnumzana Prosper Ndini okunhlanganiso ye-Progressive Zimbabwe Youth Foundation ngokudalwa kwamacala eZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabaka Ncube.
Ngesizwe ezamasiko.
Sigcina masiko wethu. Owenze usenziwe manje. Sigcina masiko wethu.
Yesalomukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Ndehlehla namhlanje ke lomnumzana wabalanda mate lapha ngikhuluma ke ngonkululeko kwabalanda mate oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kwabalanda siyakwamukela kuhlelo baba.
Dube lingabe litshona njani ngibingelele abalaleli ngisithi happy new year ngomnyaka ka-2025 I hope ngicabanga ukuthi wonke umuntu ongene kahle eminyakeni omusha
ya lathi sibona ngazani kungabe kunjalo ya kusitheke gobalanda kudala abafana kule ndlela ababelungiswa ngayo ukuthi bagcina besiwa ngamadoda khanya ngazani kathesi sokulokuyekethisa okuthize babe vele bekhangelwa mbani umuntu esakhula azebe ngumuntu okukhulileyo
yebo uzakhumbula mthembo endulo bekule lendawo bekule chiva ume mhlawumbe ngithi idale labafana lapha bebehlala khona bebelusa ekuluseni lapho yikho lapho abafana bebephekwa khona mabe kuyantambama bavalela inkomo kuyakwejiswa kulabo bhuti abadala ababe beyibo abakhulisa labo bafana babaqalisela kuphi egangeni enkomeni so bebafundisa ngokuthi ma uyindoda ufanele uziphathe kanjani kanti ke lamakhehla ayekhona wawungasoze uthole umntwana ongumfana uthole ukuthi usekhitshini ngapho mama ababhizi bakhwezela impika konke ngale labafana bahleli hhayi babelechiba labo lapho ababegwejisa khona bexoxa befundisana bekhulisana beseluleka kungasikho lokhu sokusenzela njengamanje
ye kwalahleka ngaphi ukuze kuphele dudu kukhanya kuseko phela kobalanda konke lokhu kuhamba njani
Ntembo kakusekho ngicabanga ukuthi kuguquka kwesimo njengoba ubona wonke umuntu manje secabanga ukuthi kasena sikhathi qala abadala bethu bebenesikhathi labantwana yikubona abafana bebekwanisa ukuthi umuntu ekwazi ukuthi maze sithi sesiyathatha umfazi uyabe esezibona sephekekile sesiya kubo 38 years kodwa manje uzathola 23 semithisile akafundiswanga ngoba abazali vele abasahlali labantu babo isikhathi esiningi sokuyindaba naleyo ukuthi egoli kancane kancane umuntu usesegoli umntwana uzelwe kule 2 years sokuthunyezelwa ugogo ekhaya ugogo laye kakwanisi sekhulile amadolo sesala so abantwana yikho lapho kugcina sokulahleka khona kuze kufike esimeni manje sokuthi sebesidla izidakamizwa bebancane
kuvuselelwa njani kwabalanda kusitshele sibili ngokugcweleyo ubona zani kungenziwani ukuthi kuvuselele khonokho
Mthembu, kulula lokho ke njengamanje ngoba siyabona izinduna seziqalile, ngiyazibona zikhuthele odakamela abaqalile manje bayenza imicimbi yesintu. Uma uyabheka le Plumtree, ubaba uyinduna uGambu, uChief uFuyana kanjalo, sukusela lapho istructure sakhona uma usikhangela sokunamabutho ngaphansi. Uma ukhangela kunamabutho, kunebutho lenkwali, kunebutho laphayana eliholwa ngomshengu omadabudabu. So khonaphana sesiqalile istructure sakhona sokuzama ukuthi sizame ukuthi sibefundiswe abafana. Kanti-ke manje inkinga kusuke kube nzima ukuthi lama rights asengenelele kakhulu. So abazali uma bebona la namabutho ethatha laba abafana, babebona ngathi ababahlukumeza. Kanti-ke kufanele bekhumbule bona abazali ukuthi endulo bona bakhuliswe kanjani, bengalandeli lento esifike yafika manje yesimanje manje ukuthi umntwana sekwazi ukuthi ahlale egqoke ikepesi ekhaya. Loba umuntu esithi ekuhle sokuvuma yena, sasingakwazi lokuthi nendulo lokuthi kuthiwa ubabe khona wena uyavuma. Abafana kufanele befundiswe into ezifana lesathubi, isathiyane, ukupheka isithiyane. Kabakwazi lokhu abafana, into ezazisiza kakhulu abafana abancane. Ngiyabonga kakhulu Dube.
Ye, le yincwethi kwezamasiko esintu umnumzana Nkululeko Gobalanda Mate, njalo ungumlondi wembali zesintu. Hayike okwalamhla simalapha kuhlelo lethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Beli lami uMthembu Ozithembayo uGibbs Dube, siyabonga kakhulu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibonani, salibonani, salibonani zihlobo zami, sihlangana emoyeni wokuqala lomnyaka ka-2025. Sibonga njalo sidumisa ukuphela ubani uNkulunkulu lomsa, uNkulunkulu olothando lokusigcina kuze ube lapha. Kuba lithamsanqa elihleke lelo, ngoba siyazi baningi ababezimisele ukubana bangene kuwomnyaka ka-2025 kodwa kwehlula ngezizathu bezijiyeneyo. Thina esithi siphilile asimbongeni uJehova, udumo lonke luye kuye. Namhlanje-ke sihlangana ukuvuselela umoya ngokukhangela ukuthi njengoba umnyaka uqala nje oka-2025, yilo lalowo kukhona azimisele khona afisa ukuthi ngabe uzakwenza mbe kwenzakale empilweni ethinta yena labanye bakhe. Sizakhangela-ke namhlanje ukuthi kadikini nxa siwuqala lowo mnyaka sisenza lezinqumo zomnyaka lo esesikuwo, kuyini esingaqala ngakho. Siqale-ke ngokubala ibizwi leNkosi encwadini yokuloba kukaMathewu, Mathewu isahluko sesithupha indima yamashumi amathathu nantathu, Matthew 6:33. Kufundeka kanje: kodwa afunani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Njengoba ngitshilo nje ekuqaleni lapho ukuthi ziningi izinto ezishushwa ngabantu, lami ngilazi engizifisayo, lawe ulazi, imindeni, amankampani amakhulu, ohulumende, ingabe ngubani lo lalowo kukhona afisa ukuthi kwenzakale. Nxa siqalisa emndenini, bakhona abazali abafisa ukubana impilo zabo labantu ababo zibe ngcono, abantwana babalalele kuhambe kahle, labantwana labo bafisa abanye, yebo hayi bonke, ukwenzela abazali babo izinto ezinhle eziyatshengisela ukubana ngabantwana kuzwa. Yebo kambe-ke lapha nxa sikhuluma ngezifiso lezinqumo, sitsho abantu abakhangelele impilo ithi ibe ngcono. Bangaba khona abanye abakhangela bengabi le ndaba ukuthi kwenzakalani. Hayi, labo-ke labo bazazibonela ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ukuhleleka kwezinto kuqathe ongana. Kodwa-ke ilizwi lithi abantu bengakakwenzi konke khona lokhu, bengakathi baqale kube bakhangele ukugcwaliseka kwezinqumo lezifiso zabo, ngabaqale bafune umbuso kaNkulunkulu uqala umbuso kaNkulunkulu lokulunga kwakhe. Phela uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu uyimpilo, uNkulunkulu uyikho konke. Unguye okumele ukuthi ngabe kukho konke lokho okunye sikudingayo. UNkulunkulu abe ngowokuqala. Sithi nxa sesikuye uNkulunkulu ke sesimbeke waba ngowokuqala, ubana emzini yethu uNkulunkulu ahlale khona, kunciphe ingxabano lokungaziphathi kwabantwana labazali lezihlobo labangane. UNkulunkulu oluthando, uNkulunkulu olungileyo, uNkulunkulu omangalisayo, nxa ekhona emagumeni ethu impilo iyakuba ngcono. Ngikhuluma kunjenje, bakhona emndenini abangakhulumisaniyo, bakhona abakhumbana ubuthakathi, bakhona abanye uzubone umuntu ethi le mngcwabeni wakhona kangiyi. Konke lokhu kubangelwa yikuthi impilo kulowo mndeni, kulowo muzi, uNkulunkulu kakho. UNkulunkulu kudala bakhohlwa ngaye. UNkulunkulu kasuka emntwini, umuntu nguyosuka uNkulunkulu. Sengathi imindeni ingakwazi ukuthi kuqala bengakathini besenzani ekuqaleni kuka-2025 kabafune uNkulunkulu lokulunga kwakhe. Asikhulekeni. Babathixe emagumeni emzini yethu nemsebenzini yethu, kasifune wena kuqala kuze konke sikufisayo kwenzeke. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo Vuselela Umoya. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela ezokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo, namuhla sixoxa lomqeqeshi womdlalo wenguqu uMandla Mpofu, osebenze kakhulu lamaqembu amaningi agoqela ele Highlanders, Royal Stars, le Chicken Inn. Intathelisi indaba yethu yezemidlalo Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
UMandla wazalelwa eWange, wahlala eVictoria Falls, wazoqala izifundo zakhe koBulawayo.
Ngahlala koBulawayo from 1998, ngangena esikolo eMahlabezulu eChabalala ngo-1982, ngaze ngaphuma ngo-1988, ngase ngisiya eHlathi secondary ngo-1989, ngaze ngaphuma ngo-1992.
UMpofu wahawukelwa ngamaqembu enguqu amakhulu, wagcinisiwa koBulawayo esiyadlala inguqu eKhwekhwe.
Ngase ngisiya eZisco Steel ngo-1993, iku-Premier League ipromotiwe ngo-1992, ngide 19 years. Ngaze ngafika ku-1998, ngidlala kuZisco Steel. Ngo-99 ngabuya ngathengwa yiRed Stars eyayisiku-Premier League. Ngasebenza kuRed Stars, ngadlala ngaze ngagcina ngo-2004. Ngo-2005 ngase ngisekela ukudlala, ngase ngingena ku-coaching.
Esadlala u-coach Mandla wafundela ukuqeqesha ezenguqu.
2005 ngayenza u-level 1, ngaqhubeka ngokwenza ama-badges ami ngo-2009, 2010, lokhu engiqeqesha nje khonapho ku-restart. Sagcina ku-2011 lokhu engisenza ama-badges ami u-CAF C lo-CAF B wami ngo-2010, 2011. Ngikhocha ku-Chicken Inn Centre ngu-Adam Ndlovu, ngasebenza laye ngo-2012. Kwathi kuswelekala kwakhe, nga-take over ngo-2013, ngaba ngu-head coach ku-Chicken Inn.
Ngendlela eqeqesha ngayo, uMpofu wacelwa ukuthi asebenze leqembu lesizwe elama-Warriors kunye leqembu le-Highlanders.
Kuma-national teams ami ngasebenza from 2012 until 2022. Ngaba le 12 years ngisezifa ngomanda 23, ngisiya ku-senior team. Ngaze ngigcina sengihambe ngo-2021 ku-AFCON eCameroon ngu-assistant coach kuNorman. Ngo-2017 ngakoBulawayo City iku-Premier League, ngase survive relegation. Ngabuya u-2018 uMadindawo wabuya kwaLenders wahambiza, ngasebenzela kwaLenders ungasini coach ngo-2018, 2019. 2020 wabuyela uMatinde eBotswana ngasala ngiqeqetsha nje kwangena iCovid.
Usebenzile umandla kwezenguqu wagcina ethathwa ngamaqembu alumdlalo weBotswana lapho asebenze okwesikhathi eside.
Hayi eBotswana ngakhotha i-team uthiwa yiMastauka eyipromothiwe khona ngale ilabafana abancane. Ngasuka 23-24 ngawa esuwa ngakhontiya ngo-23-24 season. 24-25 season ngilabo sehlukana kathesi nje ngo-December. Mhlaka 5 sehlukana saphatha ways besuwa. Okwamanje ngikhona lapha kobulawayo menele ama-opportunities abuyayo.
Umpofu okwamanje kalaqembu aliqeqeshayo ngemva kokwehlukana lelakhe leBotswana ekupheleni omnyaka odlulileyo. Ngimele 27 ikamela mweza Jesus Banda.
Abaqoqi bomcimbi wenkayi festival lapho bekuthe gwaqa abaculi abalingisi imbonyi labasinayo bathi sebelungiselela owalonyaka umbuthano njalo babonga bonke ababaphathisileyo ukuthi oqhutshwe ngekhefu lekhisimusi eledluleyo uphumelele. Umcimbi lo oqhutshwe eGonye, Nkayi Center, Nyaje, Gwelutshena, Mateme, Khomayanga lempumelelo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhube lomgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival, uPrecious Ndlovu owazakala ngelithi Precious Diana Ndlovu wezomculo.
Kampani yakuqala ezokuqala ithanda ukukhuluma ngayo mina abephala abaprovide kakhulu nge-transport. Sasingena ngitsho vele imali yokuthi sikhave i-transport ezositova for 7 days. Kodwa i-regional funerals yazizinikela kukho konke yaprovida nge-transport. Asizange sithele ngithi fuel yayibona konke, yayisinikeza izinto zokudla ne-accommodation. Ngithanda ukubonga kakhulu ku-regional bese ukuthi kumaphalamende kwanisa ukuthi si-approache u-MP wase-Nkayi North, uMama uThembiso Nyoni, sazothi owase-Nkayi South, uBaba uHadebe, yibo abasincedisayo ngalokhu abasincedisa ngakho. Besokuthithi abanye nabo abase-Nkayi esaba-approach-ayo futhi bakwazi ukusincedisa ngokuncane ababekutholile.
Kuyini elikukhangeleleyo kumcimbi weNkayi Festival ngomnyaka ozayo?
Amalungiselelo aseqalile ngoba asini masiqeda omunye umcimbi kuqala phansi selela i-December ngoba sawubona kufanele kuba lula ukuthi silungiselele iminyaka okuqala. Sikhangelele ukuthi umcimbi walonyaka ube sezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sibathi khona isilungile from mistakes. So sinanzelela ama-mistakes amanye amaningi esike esikwenzileyo ayenza ukuthi singani siyaflopha kancane kodwa sesikwazi ukuthi sikorektha lapha nalapha ukuze izinto zihambe kahle. So sikhangelele ukuba sezingeni elikhulu kakhulu nesiye kakhulu. Kakhulu akuzange kube nodlame, kwakungenjabule, sijabula sithandana sasinjengefemili nje siphila njengefemili ezabaculi. In terms of inzuzo asizizanga kahle kodwa sinanzelela ukuthi sisacathula ngokuhamba ngesikhathi kuzavela ngoba be-imicimbi yethu besiyivala ukuthi abantu bangene ithesti ngokuzimali kodwa sinanzelela ukuthi izulu belisina kakhulu ukuze kugcine kufika abantu abakade bangakade sibakhalelele ukuthi bafike.
Lowo nguPrecious Ndlovu umgcini sihlalo we-hashtag 53 Nkayi Festival owazakala ngelithi Precious Diana Indlovukazi kwezomculo. Asizweni umculo womunye wabaqoqi balomcimbi uBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. Umculo kaBhekusizi Fuzani ehamba leqembu leMaduma Express behaya umcimbi weNkayi Festival. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Walivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.